Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge abesifisi phayindaba lolimi lwesishona uEvans Zininga. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikasomlomo wedale lePhalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidale lePhalamende sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule zwi. Sisala sesilembuzo kethini ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo atshaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe iReserve Bank oleFinancial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo weAl Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso weAl Jazeera lulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzani nje hhayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uzube yabekwazi ukuthi uhamba njani. So mona kuqakathekile kuqala ubana kube le independent Commission leloko kwenziwa independent commission kwaziwe nguZulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu so kuyabe kuqakathekile in the national interest uba nasibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe icommission emiyodwa independent akhona ugaja luka hulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugaja lwangakhona kube labanye ayingxenye ye corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lamvumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso ngakhona lokuthi uParliament kasavunyelwa ngubana acubungule indaba leyo kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iconstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi lakulabufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi ulahleka njani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omnengi wegolide asilanzuzo njengelizwe asilazibhedlela asilazikolo emigwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokhu uhulumende akukhangele khona lokhu iparliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona lidingisiswe sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe lihungahunga.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Lokhe sikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezidaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa umsakazo weAl Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba selahlekelwa yizigidi lezigidi zemali. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Bhalule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala, kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa. Nxa kuyikuthi amapholisa vele asephezu kwalolu daba, kube kungangiyeke kube kuqondile ukuthi libe selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba. Njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa, lusaphendlwa ngamapholisa, kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe, luphendlwe ngamapholisa kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho ngendlela zokutshontsha abe-corruption. Okwesibili njalo singakukhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokujontshwa kwegolide. Labanye abayibo abazinkadlangadla zababusi belizwe kanye ke onkosikazi kapresidenti unkosikazi kaMnangagwa. Indaba leyi ke ibingabimsinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibe sisiyakhulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela indaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele benyathezele ngoba ababusayo balamandla amandla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khona okufuthi singakukhangela ngokuthi thina isinqumo leso sethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kumbe njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo abayetheswa umlando ukuthi bajontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide, umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezojontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga. Njalo kumelanga kwenzakale, yinto embi kakhulu, yinto engamelanga iyenzakale, yinto ebisela ilizwe emuva, yinto ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo abamabandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontsha kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi, beyiphakamise kakhulu njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqondane lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, besizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Hello ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBilitane.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo, achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. iStudio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, utshele iStudio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayachaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakhandidethi ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi i-tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda ukuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu oweZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu, ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination zamabizo amaningi, almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuxhasa i-CC, mbe ngama MP, mbe ngama senators, mbe ngama proportional representatives. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho esiyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kaso sigebengwa, kasilo sela, kaso umuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political prostitute umuntu ophonga usuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthiwa iconsensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebezabuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana kuward 10 sesiphonga ubuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abanye babathusele abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba utekelele zoomu yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethuselwe bawithdraw bonke kambe singalandela izinto zezanu thina sihlutshwa into izani izani leminyaka emingaki ibusa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu bona bekhala ngezanu sithi mayuyu ibandla labantu lizakubuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe Zulu kandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Ukuba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo kutsho uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho ngikhona apha endaweni ngabona ubona nxayela ma plaza i-21 abanawo akeki uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele amaplazi amangaki unina yena ula maplazi amangaki uMnangagwa yena ule maplazi amangaki abantu abake bathwele amaplazi amangaki isimze ama 21 bodi sinzibona obaba bakhona bathwele ama 50 and 100 amaplazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ingidingiswe sokuhle wathi bona abantwana bama-president bona balamaplaza amangaka babone njani bona bangama-boni free ey ukuswa ngamasela kubuhlungu
emsakazweni yazi kulo baba lo othi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ingani sephuma endleleni manje base sithi uzazokhipha izani ngebhayibhili yakhe lelo tshona elitshumayela la hhayi ngekuyikhipha babizana ngebhayibhili ngeke zalo vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izalo zihlala kubili ungaphansi kwayo beshiyana amapulazi beshontshe umnoto wona ukutshumayela ibhayibhili yakwe-cheshi ulambile kuphela hhayi ngeke uyikhiphe izalo baba ngeke wena nje hambe ekushumayela ibhayibhili yakwe-cheshi uyekele abantu bekhiphe izalo ya ngoba siyakubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma ichechi yakho ayisuzisebenzi lapha kupolitiki hambe echechi wafuka shumayela uzosishumayeza kena futhi ujosefa wathi hamba ngasana lento zechechi baba lapha but nasikupolitiki lapha ukhiphe izalo out siyabona
Video 7, Studio 7, njani ya endanduli mwenye 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 masakazi. Ema kusakazi mwenye yukakazi mwenye ushe mpela. Mwenye zizia mwenye bese insiba ke bese mbuso tinjalo mkulume lo baba lo otiena injiva zegoli bahlale vele lingakulaleli lokho ndalo ucela ungasithothozi ucela ungakhulumi kube abantu bemarapiki nasikhulumi kube abantu bebhesi uyabona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama MP lama councilor then president bese sivotela yena lo wesiyonini elimfunayo ngoba imasafoni lati ukuthi kubeloko kubusiza bathu busy ukriticize ana lathu busy ukuthi abantu bemarathihe ngabantu abahlanye babo kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi nochothozo omunye omunye lomunye kame lapha khona ma ungwezaphu mana kuzaphu yakho ma ungwe TPC mana kuTPC yakho ma ungwe ezano mana kuzaphu yakho kuyekele ukucefezela ngambona ukuthi uzele wena baba ngabe uzele ngabe uyabubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi MRP zifuna ukumilisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so yikho senza so wena baba sakutshela kubi umuntu omdala akuzama ukuhlonipha usikhuze lawo ukuze lawo uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mdala abantu abakonkhuluma so mhlawumbe base-South Africa khonale but ubhizi sokuzindiva lokhu uzihloniphe baba
Studio 7, Studio 7, ngathi sibulise, sithemba liphilile, sithemba liphilile nonke. Ya, intesha, engathi singaphakama, mpela ngathi singaphakama ngoba kuzokhethwa nje. Sonke nje sizibone sifotela iTriple C, azokuthi sizamele at least sikhiphe nezano, sonke sizibone. Sizamele sifotela iTriple C, sikhiphe nezano. Angakuthi imithwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami, angiyisoli right, mpela iright mayithi. Ma-council naye ivotela ama-council kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kunjalo bese ku-president nawe bezawunti bethu vele obvious kuzawunti ukuvotela uchamisa vele nethi silele ukuthi sikhipheni zano into vele eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhipheni zano ngithanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle izano because la amanye amaphathi asingeke sagcona because bakazi bebuza mara iphathi eyehle libuza vele siyayibona izayo njalo siyayibona ukuthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela imathanga zonke awuthi uma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha kwelakithi
Studio 7 kunjani yonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphila banjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izulu izame iphume sengcono ukuthi izano hhayi kayiphume shena sesikhathele izano ayiphume iyehlala phansi iyephumula bewelisa inkomo hhayi sesikhathele nezano from 8 kuze kufike lamuhla akulalutho lilethela abantu hhayi izano kayihambe bantu kwenkosi hlatsha ayihambe iyophumula
Studio 7 ndinona na nayo VOA sona VOA ndemele na uzechokwari amuzimbabwe momo avana kana feva avana kana divi Vari just neutral And inonzwa kuvane hope In my life Nenyosi zenyu Hana kifta na mafena na chunga na na wande Muno dadi sapa VOA Studio 7 God bless you all. I love you all.
Sanibonani, sanibonani, bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Ah kodwa kuseqinishweni uyabona isotsha leZimbabwe lepolisa leZimbabwe akula umntwana weZimbabwe olithanda. Ipolisa leZimbabwe lesotsha leZimbabwe. Abantwana beZimbabwe the most vele abawathanda abantu laba. Nemsebenzi yabo engcolileyo. Imsebenzi yabo engabukekiwe ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngale ndlela ngeke uthande umuntu ovikela izalo lipho omnyangako wabadla kahle balala kudofotofo bazula phezulu kusa lamalanga wena indiza mthina sis wazalwa kwakazwe igadi uyibona nje phezulu kuphela ukungenisa indiza mthina ufe ngezifiso lokuthi esh nasiyana indiza mthina kodwa uprotector omnyangako umuntu ohamba kudofotofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlana okwakho kumele ucabange ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali estradini why ungafisi ukuthi ilizwe lilule nawe ukuyekeli ukuthumtshiswa lilanga estradini ulinda imali zabantu njengalokhu kwezwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakho utshaywa ngumoya uzwe ifeni ngoba banengaba yazi bahlezi betshiswa lilanga zuku zonke ezitradini bathona elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali Why ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabheki shotsha lezimbangu iphoyisa lezimbangu elimnyama khaca ngokutshiswa lilanga
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla hayi kube liphutha siyabonga Kwezemelika, inani labadabuka kuzwekazi le-Central America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwele Melika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungazi ufake umduli bayagebha phansi so okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungazi ufake umduli kulimpompo abantu bazangena ungazi ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment yeUnited States isebenza lelizweni leMexico lamaye amazwe aseSouth America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini ebuyayo so ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India e-Africa le mazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima ipolkala asylum kwele America kodwa kuthiwe becleme ipolkala asylum lapha abafikele khona uqala so nxa umuntu esuke eAfrica wangena eMexico kumele ucleme iasylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross siya America usiyabika uhlupho lwakho yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela eSouth America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele so bona ngani indaba yama-permit ingasiza
Loge ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo isiqondiso sikaSomlomo edalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacujungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi kulolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.